Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 5 mpandula 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi CC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail
abangamateacher abangamapolisa abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga
inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesn ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo ababalisi amateacher lamanesi ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abalamazwe iP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde baapplyele noma ngama waiver kumbe ngama permit.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga ezisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcini isihlalo umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi CC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail. Usikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alichumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela enyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMore Blessing Ali. Intatheli zindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uchayelwe ucingo ngumkasikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele leChikurubi zithi usikhala uyahlanza njalo echisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi usikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesn ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi khathazwa linani labantu abaningi ababalisi amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota. Amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho. Izesn ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo. Linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiwe ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona. Inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu. Phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3440 ababhalisela ukuvota abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1811 yibo abavotileyo. Ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu sifuna ukubonga abantu bebulilima abatwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisa izano PF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya amakhaya abuswa ngabantu kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamatitsha abangamapolisa abangama nesi kuthiwa bayavothelwa ngoba abafundanga siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 loward 16 lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections kungaba lama reforms izano izasala ibambe imboya zejuba ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile siwine ngokusebenza ngamandla achi ukuthi into zonke ziyalingana izanu edihamb edilayo edilo minister uSimanga uSimanga Ndlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla kodwa abantu banqabile ngalokho mahlabe Zulu asibambananeni amabandla wonke aweZimbabwe siade vota ngale ozaphu labanye sithi hayi sibathayela ihlombe kodwa sicela ukuthi sibambane sibe yinyanda dayinye imvuma yinye kwenzela ukuthi singadivide amavoti singoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF sokukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi bazedivide amavoti ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima itereni esingathi akulingananga ngoba izanu benzisa amaqingo okupha abantu kudle ukuthenga amavoti besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthiselwa izano siyabonga
hayi lati siyabonga lo ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC lokho sikudabalunye abanye bathi ukunqoba kwebandla le-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla lezanu PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba kulolu ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kwele kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele abantu abakuthandi lapho kuyakhona ilizwe balala bengadlanga behlulwa yischool fees zonke izinto zinzima ngakho-ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha umuntu ongekho ebandleni elibusayo ngokuba ilizwe lapho eliyakhona kabathokozanga ngakho-ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo
kodwa nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu ungathi lokhu kubangelwa yini
amanani abantu abavotileyo aphansi vele njengasikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo bonke abantu kumele bavote kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kumbe befuna inguquko basho ngevota
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMathebeleland South esiyandise ukunqoba khona ibandla leZANU PF singabona na ibandla leCCC liphumelela khona kukhetho lomnyaka ozayo
Yebo kungaba lenguquko enkulu kakhulu singabona iqembu elibusayo liphela du eMathebeleland South kupol politiki kangeke uthi angeke kwenzeke yonke into iyenzeka kupolitiki ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembe liphikisayo uma bamaqembe aphikisayo ayibase ngayithintitha nje zani PF emathubeleni South iphele do kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo izani PF singaqhubeki lokhu ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo okunye okuzaqhakatheka ukuthi izani PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho luyanda inodlame abantu bayahlala phansi bangavoti yini kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo hayi iqembu elibusayo amaqembu abusayo ngathatha intambo
lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi yecubungula ezembusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yamapermits lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha amapermits kulokhu kungasuswanga Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi qula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi esifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eluphi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela lelinyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abalamazethi EP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngamaphemithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo
ama project akubambisana imuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya
igqetha lezamalungelo omnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abezibabhe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye ama permit njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo-applya ngoba iy'nkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo-applya zisasekhona kabakhwalifayi nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo. Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo yilaba abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotsheketsa. Okwamanje sengithethela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah. Studio 7, Studio 7, Dinjani, Dinjani Basakazi bethu. Hayi, siyazizwa izindaba. Kulo baba lo okhulume nge-Friday kumbe ngo-Thursday asakwazi. Bathe Studio 7 yeyibala ibalezezane, ibala ze-CCC. Hayi, Studio 7 silokhu ngayilandelayo kayiseke idlangothi. Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo. I-CCC, iZanu, i-MRP, wonke nje amabandla ezombuswazi ku-Studio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa. Ikhuluma nje ngoku okufisayo. Uhlelo silusekele ihlangothi lolano lwezimba kuthiwa i-ZDC. Luhlelo lwezanu-P F ke lula. Awusoze uze i-MRP ikhuluma ku-ZBC. Awusoze uze izabu ikhuluma ku-ZBC. Ukhuluma yona i-ZANU-P F. Awusoze uze ukhuluma kodwa ule-Gugurawundi ku-ZBC. Ngoba ngolwezanu-P F. Yiluhlelo silwazi ukuthi lusekele uhlangothi lolula. U-Studio 7 silibambe njalo basakazi bethu. Lisekele ihlangothi siyalithanda nje. Lisifundela kahle izindaba zezimbabwe. Labangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela indaba ze-Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi uPilot Mpofu ngembuzi sokuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare. Kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha indaba kuyoza ukuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezilewezi lomphakathi wakithi engulubeni. Kodwa ke imbona kunika osobhuku labo wandibani kume yiphathi yezanu na mimfuna ukubuza kona lokho.
Ngishona njani basakazi nabalaleli be-Studio 7. Bendithanda ukuthi ngemphawulo lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba abalahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi. Ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadibeleni kwakungani, kanti kwakungeza politiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe. Ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kutsho ukuthi leyo nduna akusi nduna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUZU ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa i-ISUZU. So i-ISUZU yayo le mpilo zabantu abayinamba wonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleliyo odla kahle odlevungula amazinyo odle xubha mayisizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abesethi wena mawusuza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUZU wenipholani khonapho. Uyabona ukuthi into le e-Gugurawund izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma bafeva izihlobo zabo abafana lezinduna. Ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokho okukhulunywayo ezilonge yona ihola iphiwe i-ISUZU ihamba kuhle ihamba igazi ngegazi labanye abantu ibhadalele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salubonani lonke ku-Studio 7. Okhuluma yohumanyathi ngisekhezi kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu. Ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke akukhetha mhlobo la. Bese ngisithi kumayela umovement. Hhayi salubonani nani hlobo zami salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vela eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lo baba. Siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumile uMasisi lo.
Ninjani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi bonke, ngiyalibingelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga mihla ngemihla. Ngithi qwekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singarejista, sirejiste ngobuningi sivote, sonke sivote, sonke sivote ngobuningi wethu. Sihambe siyorejista ngoba impilo lesiphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala, kunzima. Okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe ekuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week. And isibhorane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha, uthola kulungumdwendwe umdwendwe wabantu belindela amanzi bekhotshoza isibhorane esikhiweni. Hhayi badala, sivotheni sikhiphe lento le, khiphe lento esesihlukumeze kweminyaka. Asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela ngilela bani uhulumendo losizi uhulumendo lozwelo khulumayo ngujm JM wasedobot
mbu umsakazi linjani studio 7 labalaleli okhulumayo ngothokozane Ncube ngise Cape Town ngimbuzo nje apho ngu2 oqala kathi umqondisi oducelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshwe South Africa yena wathi kangena indawo ngezimbabwe lapho ngathi sengikonfuse wayengathi ukuthi abakamthwaka sesitha bezimbabwe ecelela abamashona lawo ukuthi ehlale South Africa phemafita bezimbabwe bathi Zimbabwe kule mthwakazi into ezimbili ezihlukeneyo kwaye nesiyacela abezimbabwe engacela abakomthwakazi sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo laye akayiqondi akayazi kuba na usecelela abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoshwe South Africa babamthwakazi-ke kasakhulumi ngabo yena sithi ngumthwakazi okwesibili linekelanda into nokusapotana labantu belokhuzini labo abesisi labezanu inahlahle liyizanu liyisisi khonapho eminye imihlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo ayifuni lina futhi lihamba nini ukuyavota ke limphendule lihamba nini ukuyavota ngoba singakhuluma soyethu mama odia lwabadli sakhetha lahambisana labo sisi labo zani welo wafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula mbethiwa ngogive gabule mbethiwa ngobani lo la ehlale womana wezanu pf loyisiwomani nje ngento ogawule wakhona le isiwomani siwomani sokuqala lokugcina asibe asisakhulumi ngaye lo
Studio 7 njanilonke endaweni yalapho ekukhona mina ngimphawule kancane lapho ngodawulweni ubonte alokuthi amaphemithi kulabahotos e-South Africa kumbe siyafika kujuni bengithi abahoti bangakuthabeli lokuya ngoba ungawukhayela kahle kwiindaba zepolitics nezanasizendawo zokuthi ayenzeli ukuthi bancedekile liyana yigemu nje epolitics abakwazile ukuthi lingakuya ngodisemba la kuzawela ukuphambanisa ama-election la so balikhulumisana lao bakhulumiseni ukuthi dileyanini lidanga kuqale ukudlula ama-election ngeni esilisusake labo so into leyo lingayijabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela bona kwi-politics ngoba ama-political parties lawa alobudlelwane so bahlale phansi bavumelani i-strategisimeso ayidileyani lijala ukudlula ama-election na bazalisele icutha abantu khona ngakho kukazi labo selilenda ama-election isenzela abantu be-South Africa ngako so likunanzeleli kakhulu konke lingakuthaleli ya ba-estendele ukuthi kube njani amaklinikhi la amaklinikhi amazimbabwe ne-South Africa ba-estendeleni idedani yangkhona sakujulayo anti abona istrategi lesi kuqelisaama-political party la izami le-anc bakubonile ukuthi abantu labalengabayele bebakhiphe ngathesi ngodisemba ama-election asoze ahambe kuhle laphezuma so bavumeleni ukuthi hhayi dileyani ngijana lapho abantu laba bengabuzabisa ama-election sei inanzele bafowethu lingakuthabeli nanzeleleni lonto lokhu yinto nje ethi ama-election so after that veloku bakwathi ngojuni ama-election azabe sejuni so abantu benanzelele bangakuthabeli ukuthi hai extendele ukuthi kube njani usiyakujuni kuyini abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi sesi-extendele usiyakujuni ukuthi kube njani konapho ngojuni
labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika elelebhadeyi njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi kusenjalo amabutho kwele Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele Russia amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele Russia ukuthi acaphise izikhali ziye kwele Ukraine sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi bhango Dube
angibone ukuthi kulento embi khona phana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine ingakho angibone ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia so-ke ngaleso sizathu ngibone ngathi kuvele kuba njalo i-concentration ivele iba njalo nxa kuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo njengalokho esibona umnumzana uZelensky labana eloko ehlongoza esicho echapanzi ngenduku
yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le Ukraine ngamahola nje ambalwa kodwa sokwedlule inyanga ezisithupha ukubona njani lo kungakutshengisa
impi yase Ukraine babogande ukuthi impi ejulileyo kakhulu okungakuthi la umemzala uPutin wathi xa eqalisa le nto le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe ukuthi impi akhangelane akhangelane lelizwe lase Ukraine kuphela ingakho wayebeka statement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa ke inxa sesithi sesikhangela kathesi lelizwe lase Ukraine yebo kodwa ke impi le ayisaliwa lelizwe lase Ukraine lilodwa ngoba lapha sesingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lichumi sesibala amazwe afana labo la Germany amazwe afana labo America amazwe afana labo Britain amazwe wonke njengoba western countries nalaba ku NATO wonke amemu uva kwe Ukraine yiyo ase supply isikhali Ukraine ingakho Ukraine ithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i challenge yenza ama counter attacks ihlasela layo laphana amabutho ase Russia ingakho sathola ukuthi ilizwe lase Russia amabutho ase Russia akasayenelise ukuthi advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangile ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points ababeza ukubuya from west ababeza ukubuya from east kodwa ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngcono abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yikho sagcina sibona ugeneral omunye wase Russia laphana wagcina ekhitshwa ku position yenye lana wagcina kufakwa ubuchamendi lo wayenguye wayekhangile laphana ngesikhathi sempi yase Syria wayekhangile amabutho ase Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase Syria so ke impile asompi encane impile impi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebanki ephinde ilwiwe ngebolpaint iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impi leyi kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela amahlayana
lo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitane
I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out. Mm-hmm.
You Can Call Me Al, ingoma ka Paul Simon isigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwaye gula ejele leChikurubhi lapho wasevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibanini njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.